Salibona ni mahlabezi leZimbabwe umumo ngapha ebhinga kumbe ngathi eMatabeleland North uthule okuthula lokhano kokuthi abantu bayenza santando elizweni elikhululekileyo akula esesibabona bengani bayadonselana kumbe besathethisana okwakhathesi kunjalo nje ibandla esilibona lengane seliqalisa ukukhanya lapha Martin North yiZanu PF ngikhuluma nje izolo honorable ubaba uRichard Moyo ubesebhinga esenza i-interdistrict namhlanje uselupane uyabhoda i-province yonke esenza ama-interdistrict yakhe wayenza ngokuthula ama-meetings akhe i-CCC i-MDC lamanye amabandla akaqalisi ukukhankasa akaqalisi ukubonakala bengabe besenza amadododo abo kodwa hatshi konke kuthuli omunye engacabanga ukuthi hayi lo mnyaka siwama-election kodwa hatshi abantu kuthuli okunye singakutsho yikuthi abantu okwamanje babhizi basemasimini bayalima so ukuthi uthwele abantu kunzima so hatshi abakaqalisi abaningi kodwa kulokuthula okumangalisa elizweni.
Ungasitshela ukuthi kuyathembisa yini ukuthi umnyaka lo kuzaba lo mehluko?
Okwamanje ibhinga isitshintshile ngokwayo ngomnyaka election election abantu bayandisa ukuba bekwazi ukuthi iZanu PF iyadliwa ebhinga kodwa nje ngikhuluma kunje abantu sebebonile ukuthi hatshi i-opposition ayila engakuletha ebhinga abantu sebediniwe ukubana lokho bevotela i-opposition be-opposa amanye ama-district evotela iZanu ephucuka khathesi sebebonile abantu bebhinga sebe-ready sibili ukuthi bekhulume kuningi babo ukuthi bevotele iZanu PF bevotele ubaba uMnankagwa lama-MP akhe lama-kansila akhe lokho esikukhuluma yasikho ukuthi kuvela ekhanda lami ngithemba liyakhumbula ukuthi sisanda kusuka kuma-by-election amakhansila lapha esesiwine iLubimbi sabhuquza yona i-CCC kwaba lamanye lawa awa asekhoti lawo sasilethemba elokuwina sibili okutshengisela ukuthi hayi uma-harmonized election esiwakhangelele ngo-August hatshi iZanu PF sikhangelelwe ukuwina ukuwina sibili okuzwayo ebhinga akumangalisi ngoba abantu bonke sebebonile abebhinga ukubana hatshi i-CCC kumbe i-MDC ayila engakuletha ebhinga ayila ntuthuko elayo yokukhuluma kuphela lokubiza ama-sanctions sebevule kamisha so yebo nje iyawina iZanu PF kamnandi sibili.
Ibandla leZanu PF lihlala linqotshiwe khona ngapho ebhinga.